Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 6 Ntulikazi 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kunzima ke lokho kukhulunywa ke inhlanganiso yeze ukuthi bazayenelisa ukurejista imane labantu bona labo bangakatholi imitshina bangakaqalisi ukwenza lutho. Ngibona ingani nje bayaphuthula ngamanga lwesihlahla hloko lawo asoze bayenelisa ukurejista labo bantu.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ithi uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo luzathatha inyanga ezimbili lengxenye.
Inhlupho esibhekana lazo ukuthi impahla zethu esizithengisayo nxa zisiyafika kumarket lapho esithengisa khona ziyabe zidura ukwedlula ezabanye. Kubangelwa ukuthi thina ukutransporta impahla zethu kuyadura. Ukuthi sizikhuphe khonapha phakathi kwelizwe kunemithelo-thelo emnene.
Abesifazane abakumabhizimusi wokuthunga bethengisa imisebenzi yezandla abaselubhane bakhala ngemithetho eba imigoqo ekuqhubeni imisebenzi yabo.
Iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu eleZimbabwe Warriors selingene kuma-finals omncintiswano weCOSAFA ngemva kokunqoba eleLesotho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ithi uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo luzathatha inyanga ezimbili lengxenye njalo ithi sithole imali engena kuzigidi eziyisikhombisa ezasetshenziswa kumalungiselelo alolukhetho. Ekhuluma namhla emhlanganweni abawenze labameli bamabandla ezombusazwe achiyeneyo eHarare, umgcini sihlalo weZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau uthe lanxa bengakaphumi lelanga lapho abazaqala khona ukubhalisa abantu sebekhangelele ukuthenga imitshina yama-biometric voter registration ukuze baqalise uhlelo lolu. Wengeze wathi bazaqhuba umkhankaso wokulimukisa uZulu ngendlela ukhetho oluzaqhutshwa ngayo phakathi kwenyanga ezimbili lamalanga alitshumi. UMakara uthe njalo bakhangelele ukubhalisa abantu abayizigidi eziyisikhombisa abalelungelo lokuvota. Sixhume ilunga lebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu yena othi uhlelo lolu soluphuzile.
Kunzima ke lokho kukhulunywa ke inhlanganiso yeZEC ukuthi bazayenelisa ukurejista inani labantu bona labo bangakatholi imitshina bangakaqalisi ukwenza lutho. Ngibona ingani nje bayaphuthula ngamanga lwesihlahla hloko lawo asoze bayenelisa ukurejista labo bantu. Njalo kungaba kabili ukuthi-ke abalacapacity behluleka ukuthi bayenze lowo msebenzi kumbe bavele basebenza nenhlanganiso yezanu p f efuna ukufrustrate abantu bengarejisti bekhangele ukuthi-ke bazandliwa-ke ukhetho lomnyaka ozayo luka-2018 ngoba amabandla wonke aphikisayo ekhangelele ukuthi ahlangane kumbe abe ngubumbano-ke bakhale nje ngezanu p f kuyinto eyodwa. So ngibona ingazathi basebenzelana lezanu p f kuzathi ngamalanga okucina sizananzelela bazabe sebegijima-ke sokuhanjiswa amabizo-ke kuzekhi izanu p f kurejista lapho izanu yabekwazi ukuthi iyanqoba khona emadolobheni. Uzabona ukuthi sizaba lohlupho olukhulu ukuthi abantu benelise kurejista. Ngombono wethu webandla i-PDP sikhangelele ukuthi khona kuzaba lethiwo senkulu kakhulu ekurejisteni kwabantu lokhetho oluzayo, ngoba abantu bazabe bekhala ukuthi-ke abanelisanga ukuthi barejiste-ke ngemlando wezekhi lezanupf. So kunzima-ke, hhayi akhoze benelise. Abakuthoyo nje ibuqoxa ingxoxo kathemba lo amukela.
Kodwa inyanga ezimbili lengxenye awuboni kungaba yisikhathi eseneleyo sokuthi umuntu wonke abe lethuba lokubhalisa?
Ngitho afenelanga kakhulu. Kona ngokuya bekumele-ke ukulobisa abantu kuthathe umnyaka wonke, ngoba sikhakelele ukuthi kusetshenziswa phela leyo mtshina ele nethiwekhi elalokhu lalokhu. Ngokuya ngokuya sabe sitshele ukuthi hhayi kula nethiwekhi abantu lababuyele bazobuya-ke ngelanga elilandelayo. Kujayelekile khonokho kwenzakala nxa kusetshenziswa imitshina leyo esebenza-ke ngenethiwekhi. Awukaze kwenzakala ukuthi-ke kusetshenze ilanga liphuma lizelo elitshona-ke wazange kube lohlupho-ke lwenethiwekhi. Bonani yikho esizakhayisana lakho, yikho esizahlangana lakho. Engibona-ke ukuthi hhayi kasoze kuhambe kuthi asoze benelise ukuthi barejiste abantu.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga lebandla le-PDP sixoxela ekobulawayo.
Abesifazane belupane abakubhizimusi yokuthunga bethengisa imisebenzi yabo bakhala ngemithetho yelizweni eba yimigoqo ekuqhubeni imisebenzi yabo, besithi bona kuyadula ukuyathengisa impahla kwamanye amazwe. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo eselupane.
Abesifazana labasakhulayo abakubhizimusi lokuthunga lokubaza impahla ezehlukeneyo bejonge ukuyathengisa kwamanye amazwe kunye lakuzethekeli bathi ukungacaci kwemithetho yokuthenga lokuthengisela kwamanye amazwe emhlabeni kubuyisela amabhizimusi abo emuva. Lokhu kuphume ekwethekeleleni kwabenhlanganiso ephathisa amaqembu lamakilabhu aqhuba imisebenzi yezandla eye-IMC Worldwide labe-Applied Arts Subsector in Zimbabwe endaweni abaphathisa ngoncedo lwemali lolwazi lokuhlomisa ukuqhelisa imisebenzi yabo. Umqondisi weLupane Women's Center, uNkosikazi Hildegard Mufukare, uthe ibhizimusi lamabhasikiti lihle loba nje impahla zithi sezifika emkambo phandle kwelizwe sezidula ngenxa yemithelo.
Inhlupho esibhekana lazo ukuthi impahla zethu esizithengisayo nxa zisiyafika kumakethi lapho esithengisa khona ziyabe zidura ukwedlula ezabanye. Kubangelwa ukuthi thina ukutransporta impahla zethu kuyadura. Ukuthi sizikhuphe khonapha phakathi kwelizwe kulemithelo-thelo emningi emele siyibhadale, okwenza ukuthi ekugcineni i-item igcine sikhwele umthengo. Ibusiness lamabhasketi lihle, okusibambayo yikho khonokho okwemthetho.
Usomabhizimusi uNkosikazi Khayelitsha Sibanda uthi andubane uyethumela impahla phandle kumele uqale uyecela imvumo ebhanga lesizwe.
Nxa uzathumeza impahla phandle kumele uqale ucele ebhenki ukuthi ngicela ukuthumeza impahla ezithize. And uhlupho olukhona lapho yikuthi iclayenti ngalimile. Abantu bemazweni bajayele ukuthi umuntu angathi mfuna lokhu, so ahlazi ukuthi sokuphekhiwe, sokusepost, sokusendleleni. And okunye kuyabhadalelwa. Ukuthi kuyabhadalwa vele abakuzwisisi, ngoba amanye amazwe awalayo imithetho enjalo.
Ethi lo mthetho we-forestry produce ubadalela inhlupho.
Imithetho ekhona ngizafaka umzekeliso njengowe-forestry produce. Umthetho lo othi wena impahla zonke eziphumayo ziyabhadalelwa as long as ziphuma emgangeni. Zikhathaza ngokuthi intengo yakhona i-$100 ukuthi ukhiphe impahla ziphumele phandle. Xa kuyi-$100 asithi client ithenga impahla ze-1,000 kusho ukuthi kudala impahla zakhe sezikhwelile ngalowo mthetho. Angahlala futhi ngemva kwansuku ezimfitshane athi hayi ngikhohlwe lokhu, so kumele ukuthi aphinde abhadale i-$100 liyana. And then okunye unxa u-apply ebhenki uyakubhadalela ukuthi uphiwe ifomu elivele ebhenki enkulu okuthiwa i-Reserve Bank.
Osakhulayo okubhizimusi lokubaza amathambo uMatthew Ndlovu osebenza kakhulu amabhonzo lempondo zenkomo lembuzi ukubaza impahla ukhale ngobunzima bokwenelisa ukuyathengisela kwamanye amazwe.
Exporter kakhulu i-government ingasenzela kube lula. like ama kulama amazwe okunzima ukuthi sifike kiyo like yama countries anjengabo Dubai yabona kunzima ukuthi sifinyelele kuyafika khona ngale but amazwe anjengana lawana nxa sihambisa izinto zethu lezi makhiwa into zethu ama tourists azithanda ke ukuthi ngabe sikulula ukuthi sisuke lapha sifike emazweni anjengalawana kube lula kithi igovernment esincedisa siyakwazi ukwenza iquality stuff is quality 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 ngaze sesingahamba endaweni enjani leziya but nxa silapha lokhali imali yakhona incane.
Elubhane iningi labesifazana labasakhulayo sebephila ngokuthunga izitsha amacansi lokubaza impahla ezehlukeneyo kodwa bakhala kakhulu ngokuthi imithelo yeZimbabwe idala ukuba impahla zabo zidule uma kuqathaniswa lamanye amazwe aseAfrika. Abantu abaningi eZimbabwe abalamisebenzi ngakho ke sebegcwele emisebenzini yezandla kodwa bakhala ngokuthi bayehluleka ukuthengisa impahla zabo kwamanye amazwe ngoba uhulumende sewaphuma lemithetho eminingi nengi eyenza bahlawule imali eningi okugcina kusenza impahla ezilungiswa eZimbabwe zidule. Ngimele iStudio 7 ngiselupane ngingunompumelelo moyo.
Amapolisa abikwa enelise ukuthola izigidi ezilichumi lani zamadola i-$14 million ngokuhlawulisa abachayeli bezimota abayabe bephule umthetho emgwaqweni lakuma roadblocks phakathi kwenyanga eziyisithupha ezedluleyo. Phezu kwaleyo mali kulezinye njalo izigidi ezedlula ezilichumi zamarand $11 million etholwe ngamapolisa. Lokho kuphume embikweni othunyelwe kugatsha lwendaba zasekhaya lezinye ingatsha zesipholiseni ngomqondisi wohlangothi olubona ngokuhamba kwezimota emigwaqweni u-Officer Commanding National Traffic.
Alamuhla kuhlelo live babesifazana olwe Women's Roundtable sixoxa ngenhlupho ezidibana labo mama abaphila lesimo sejwabu elilombala ongaphelelanga kumbe i-albinism.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Embikweni wakhe wakuqala awethule eseEurope uMongameli Donald Trump wele Melika uxwayise ngokuhlaselwa kokuzinza kwamazwe asathuthukayo esithi isifiso kasisekho ebantwini esokulondoloza lokho kuzinza emazweni la. Ujo Lamazwe ekhuluma emhlanganweni wamazwe athuthukileyo owenzelwa ewoso kwele Poland. Ukulobelana isivumelwano sokusebenzelana i-Memorandum of Understanding phakathi kwebandla le-MDCT le-Transform Zimbabwe sekuvuselele njalo inkulumo phezu kodaba lokumanyana kwamabandla aphikisayo. Ibandla le-MDCT selilobelane njalo esinye isivumelwano lebandla elikhokhelwa ele-Transform Zimbabwe. Ibandla le-MDCT lalobelana njalo esinye isivumelwano lele-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lele-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Kodwa lokhu kungela kusebenzelana ngoba amabandla la awavumelani ukuthi ozakhokhela umanyano ngubani. sixoxe lengcwethe ecubungulayo zombusazwe womnumzana Zenzele Ndebele endawonye lo nobhala jikelele webandla le MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Unethemba uyakwazi kande ukuthi njele lapho okukhulumisana khona ngendaba zeleke zokuthi abantu babambane vele kuyathatha isikhathi. Kodwa mina engikwaziyo yukuthi kuzaphutsha kuphela. So kuseduze ukuthi kuphutshe ukubala kulungi.
Wena-ke
uyakwazi ukuthi futhi nabantu.
Hhayi, ungaqhubekela phambili.
Uyakwazi ukuthi nabantu babe bebona ngathi sokuphuzile. Kuyaphuzwanga kodwa kungukuthi la likhulumisana kumele likhulumisana lithi selikhuluma nabantu selilento ebalubekayo elivumeleneyo lingazake liphonge ukuphangisha ungabona into ethangisa ukwenzakala iyabe ivele ingasezifike ndawo so kumele libe nesiqiniseko sokuthi la selikhuluma ulutho yilutho yinto ebambekayo into futhi engasezidilizwe noma mbani.
Ye, nanto udaba mnumzana Ndebele. Uthini wena ngodaba lolu olwama memorandum la?
From a way back in 2008, abantu beZimbabwe babevele befuna ukuthi i-opposition ibambane because kuyengeza amathuba okuthi ewine ngoba ungakhangela ama-result ka-2008, eka-2013 i-opposition ngayawina emat north nemat south ngakuthiwa babebambene so nxa bezaphuma le nto enhle kuyabukeka lokho but okuhluphayo isikhathi esiningi ngama-opposition eZimbabwe ukuthi one wonke umuntu ufuna isikhundla so nxa sekufika ezikhundleni lapho yikho lapho abazaxhamana khona. Okwesibili ukuthi abantu bale ukuzikhukhumeza engathi khona ngama-ego okuthi mina vele nxa ngingayisime ngenza lokho nxa ngingayisime ngiyikhokhela i-coalition then awusezibe khona so izinto ezimbili engibona ngani zibulele iZimbabwe kakhulu nxa sikhayele i-coalition because it's all about egos, it's all about izikhundla ukuthi ngubani ozathatha apha amasithi ngubani ozathatha siphi isikhundla.
Uyavumelana la yini Mandlovu umnumzana Ndebele lapha athi yena khona kukhanya izikhundla yizo ezizaphazamisa lokhu?
Ngivumelana naye kodwa kwakhathesi kanti kangiboni ukuthi kulo muntu ozakwenza khona lokhu ngoba kukhanya vele siyadingana nxa vele sizimisele ukuthi kumele sikhulule abantwana beZimbabwe kumele wonke umuntu akuzwisise ukuthi kakusozikhundla isabhawuti abantu abantwana beZimbabwe yebo silaba abantu abanye abavele benama-egos abo layikhundekele seyisho ukuthi kulabanye abantu vele ababhizi ngezikhundla bengalali labantwana beZimbabwe but into ekhona yukuthi wonke umuntu kade sekuwu-opposition uyakubona ukuthi vele nxa engahamba yedwa ku-election akunanto angayizuzi izami iyabibuyela futhi kupower so ngilethemba konke khonokho inkulumo ezikhulumisanayo abantu baza kubona ukuthi kuqakathekile ukuthi sibambane khonokho okukhulunywa ngeNdebele ukuthi vele ngabani sasibambile nge-election edlulileyo ungabambanisa amavoti azuzakalayo kuma-opposition ayedlula inamba yamavoti ezanu-p f endaweni eziningi ikakhulu elihlwini lawo ngapha emaNdebeleni so kuqakathekile ukuthi izikhundla sizishiye eceleni and kucacile kwabanye abakhokheli ukuthi vele khathesi indaba yezikhundla vele kayisebenzi njalo nxa lisebenzisana kanti nxa lifuna ukusebenzisana sibili okuqondileyo akumelanga liqale ngokukhuluma ngezikhundla kumele liqale livumelane iconcept yokusebenza ndawonye bese liqina ngokukhuluma ngezikhundla selivumelene ukuthi ye sizasebenzisana ndawonye.
Mnumzana Ndebele, wena ubona njani udaba lolu ikakhulu nxa sikhangela ukubana sokulo mnumzana Nkosana Moyo yena ongene wathi lokhu okokubambana yikumotsha isikhathi yiko kwenza ukuthi amabandla aphikisayo engaphumeleli, ukubona njani?
Ukubona awuzisukela izolo ngethemba ukuthi yena nxa ngikhanyele i-situation esikiyo ifana le-situation ka-2008 ukuthi even izane ingabusa engawina abasoze benelise ukubusa ngenxa yokuthi into vele azimaki utho so onkosana ngabantu abakhayelela ukuthi okay in case kube ne-GNU lami ngibe yi-player okunye futhi unkosana ukhayelela i-2023 yi-still as age on his side so funa ukubona ukuthi akuthi ngiyizumfula
lo ukuthi sona kunganani bese siyaphambili ngoba in any country is I mean asikho France lapha asikho America so it becomes difficult ukuthi wena ungabuya 13 months before the election uthi ya run presidential election ungela party ungela ama structures ungela ama MPs let's assume a winner how is he going to run the country and my MPs? So it's a message that great one, which I can't.
Lo ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izombusazwe ibe khuluma endawonye lo nobhala jikelele webandla le MTC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu.
Ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umthetho owethulwa nguMongameli Donald Trump wokuvalela abanye abantu abavela emazweni ayisithupha ukuba bangene kweMelika usuqalisile ukusebenza. Umthetho lo uqalise ukusebenza mhla ka-29 ngoNhlangula. Idala le-United States Supreme Court lisanda kwethula isinqumo sokuthi umthetho lo owavalwa yimthethwandaba ephansi kumele usebenze kwabanye abantu. Izizalwane zamazwe ongavunyelwa ukuthi bangene kweMelika okwenyanga ezintathu ziqoqela abavela kwele Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria, leYemen. Umthetho lo unqabela njalo ukuthi iziphepheli zingangeni kweMelika okwenyanga ezine. Imthethwandaba eyehlukeneyo yathatha izinqumo zokuthi umthetho lo akumelanga usetshenziswe kweMelika. Yathi kukhanya engani uhulumende kaMongameli Donald Trump ulenkedaba ejabi. Okwamanje umthetho osebenzayo ngopholisiweyo. Okwethulwe ngumthethwandaba weSupreme Court kukhanya engani akubambi abantu abaningi ngoba uhulumende akumelanga ukuthi ahluphane labantu abalezihlobo zabo eMelika. Umthethwandaba lo wakubeka usobala ukuba umuntu ofuna ukuya kweMelika kumele aveze mgceke isihlobo sakhe esihlala eMelika. Isihlobo kumele kube ngabazali, umfazi kumbe indoda yomuntu, abantwana abangabafana kumbe amankazana, umalukazana kumbe umkhwenyana, lo muntu ozalwa laye. Nxa kuyinhlanganiso ezimele yodwa kumele kubekwe sobala ubudlelwano bayo lalapho okusetshenzelwana layo, kube lengwalo ezibeka konke lokhu mgceke. Lokhu kugoqela isifundi esithole indawo ekolitshini lemfundo ephezulu, njalo lesisebenzi esithole umsebenzi kunkampani ezimele yodwa. UTrump uthi uyajabula ngokwethulwe ngumthethwandaba weSupreme Court ngoba uzama ukuvikela abantu beMelika kumalwecatshala abanye abantu abenza izinto ezimbi emhlabeni wonke jikelele.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Enkundleni yokukhulumisana kubomakhale khukhwini eWhatsApp, silicelile balaleli ukuthi lisithumele imibono yenu phezu kwesivumelwano sokusebenzelana phakathi kwamabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe. Owaqala umlaleli igama lakhe kungubhekisipho, uthi abavumelane ngento eyodwa. Ukuhambana bonke balwisana lebandla elilodwa, for the sake of the people of Zimbabwe. U-Ifrim Mahutwa uthi, ngancedisa kakhulu ngoba bazokhuluma ngezwi linye. Bephikisana lezanu evele engelabalandeli abaningi. One vote, one man, one party. Omunye njalo ophe umbono wakhe nguSibusiso, yena othi khona kungaba into enhle. Inkinga izokuba yikuthi ibandla lezanu PF engikubonayo lizodliwa bese lisala ukuphuma embusazwe. Futhi angibona amabandla aphikisayo esiba namandla okungena ngenkani uma elezanu lingala ukuphuma. Ukhumbulani ngiyabuya uthi ngeke likhutshwe. Yiyo ke imbono yesithunyelwe ngabanye benu balaleli. Siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela ukhasi lethu ele-VOA Ndebele enkundleni ye-Facebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lwe-Studio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimeli Studio 7 ngise-Washington DC ngingu-Mike Hobe.
Kwezemidlalo abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kuzamele iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama Warriors lifunde ukuvikela isango lalo ukuze linqobe eleZambia kufinal eyomncintiswano walonyaka owenkezo yeCOSAFA. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lifinyelele kufinali yomncintiswano walonyaka wenkezo yeCOSAFA ngemva kokunqoba eleLesotho nge-4-3 ngolwesithathu yobusuku. Obukele lomdlalo kumabonakude uNation Ncube utshayele ihlombe iqembu leZimbabwe ngokunqoba elikwenzileyo, kodwa uthi ukuvumela iqembu leLesotho ukuba lihlohle kathathu yisibonakaliso sokuba iqembu leZimbabwe kukhona okumele likulungisise ikakhulu emuva.
Umdlalo ube right phambili, kodwa ngamuva ngibona ngazani bamele belungise, especially idlala leqembu linjengeZambia elilakho ukudlala njengathi.
Umgadli odlalela iqembu leGolden Arrows weleSouth Africa uNox Mthizwa ulitshayele kathathu emambuleni izolo yobusuku, kwathi elinye igoli leZimbabwe livele kutalent Chawapiwa yena odlalela iqembu leFC Platinum lapha ekhaya. Intatheli zindaba yemidlalo uNthando Moyo laye uthi umdlalo wefinal awusoze ube lula, njalo iqembu leZimbabwe kuzamele livale ngebhetshu ukuze lingahlohlwa liqembu leZambia.
IZimbabwe leZambia singakhangela ngamuva lapha bezivele izindala zombili, yikho kumele lathi njengeZimbabwe siqine njengoba besitsho abantu emuva lapha nasivale sithi ngci ngoba singekela kungavuza.
Iqembu leZimbabwe leZambia lona elifinyelele kufinal ngemva kokubhuqa eleTanzania nge-4-2 azadibana ngesonto enkundleni Royal Bafokeng Stadium, ikanti kusasa ngolwesihlanu iqembu leSouth Africa lizadibana leleNamibia kufinal yeplate, ukuthi iqembu leLesotho lizadlala leleTanzania kumdlalo wokudinga iqembu elizaphutsha lisendaweni yesithathu ngemva kweZimbabwe leZambia. Lo nyaka umncintiswano weCOSAFA ufikise iminyaka engamashumi amabili selokhu wacandwayo, njalo zombili iZimbabwe leZambia sezaphakamisa isicoco kane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguJoseph Njanji.
Lo ngumsakazo weStudio 7, umsakazo kaZulu olethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe. Bathi kunomoya ingoma kamehlo umehlo kaZulu eqiba ke uhlelo lwethu lalamhlanje ingoma esihlephune kudlalate lakhe elitsha idlalate le jazz elilesihloko esithi inja kamalume ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili.
I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho ithi uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho luzayo luzathatha inyanga ezimbili lengxenye.
Vaka inkwedu azibe hope olivalelisayo ngontungamili nkomo.
Lo Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.